Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikhele kancane. Kuyilungelo labo lokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali.
Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 kwamaward ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ninjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezidakathini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto yabona namagrasi anjeni kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala zathi akhonse ngiyibona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is. We have a specifically for one, but the city council is here ever father, that is a budget. The city council is going to have a meeting informal sector, budget to which I, the budget to the budget, the city is going to have a lender, a local work. It is in general, I'm an informal sector, the full day, the analyst, the follow up, the whole day, the city council accounted, but Konoka was arriving, but we didn't put it in the previous budget,
2022-2023.
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more training fundisa izakhamuzi lama informal traders ye public finance management ukuthi kahle kahle vele yini public finance, and njalo city council mayesithethe imali leyana ikuhlonitshi lama taxes siyathola konke ama levy onke lana bayisebenzisa njani yepindle city council, and ngobani okufuze bewod accounted because imali yana ngeyabo yikho ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama vendors ukuthi kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikhele zibhadele ekhanselini kuyilungelo labo lokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% building fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ngukhansili, kulilungelo labo zakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukhansili wabo, the committee that is responsible ukuthi eliyenzani nge 3% retention yani. Kulilungelo le informal sector ukuthi yenze ukuthi liyenzani ngamali zama licenses, liyenzani ngemali zama levy, liyenzani kahle kahle ukuthi kanti ngento ngemali li collector from yithi njengezakhamuzi. So I training leyana ibavuya amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped manje sesiya lobha besiyadvocate for ama rights abo when it comes to public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini?
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe ke-trainer abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo, abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebenele lolwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali, athi imali leyo nokuthi siyakhela ama-vending bays. Sengasayenzanga ama-vending days labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhanselini bethi hayi phela lethi ubhajethi yasenza yalokho alokho alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe i-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi bayabe belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo, then futhi kanzile ngathi
I-council isilogatsha oluqondane lama informal traders. So luqalisile yini ukusebenza njalo leyawubona umahluko?
So luqalisile ukusebenza umehluko omkhona njalo omkhulu. Ungakhangela ngazi uhambe kubo sokusile, uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo, most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezi ndawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngumasipala. So i-department yana is very important njalo futhi iyenza abantu bebe lama infrastructure e-proper, ama-vending bays aluphahla, enkulumani lapha ne-complex kule ndawo eyavulwayo. It's all due to ukuthi ikhathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Salamukela Zulu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthombo Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazithi ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama nguMlungisi Madawudawu Shabalala, umsiza wezintombiza uShabalala uMagidaz Ntombi sempedeni uGidaz yezilayo etsholothi lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakodwa wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitele ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda adoda mpela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisa ibutho, laba abacijisa amaguqa, laba abacijisa umkantshobomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba, njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi kulesigaba lesi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho ukusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthi ke liyabe lomcimbi omkhulu. Akusitele ngomcimbi lozayo.
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi. Sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselele ukuphindela emakhaya. Inkosi yakithi izaba lithuba laphana, inkosi yakithi ubulela into Bhengula kaMzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi bayilale ngayo abafunga bathi angeke amwela umzingalo amwela amakhanda amadoda. Uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha besiya khona mhlaka 30 November kwakuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School eseTarfontein yikho lapho esabe sihlangane khona.
Yeah, wanxusa bani?
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani. Elongo ungumuntu wakumthwakazi, ungumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa. Konke lezivakathi ziyavunyelwa, wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo. Siyalinxusa nonke bantu bakithi, phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule, sivayelisane kahle. Sesiye emakhaya.
Yokuqhatheka kangani konoko?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva kwemsebenzi engaka esiyenziwe isizwe lonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela wenduna uDakamela. Khe sibuya lapho kwaba le month cultural event eyenziwe enduneni laphayana enkezi uMaphisa. Khe sibuya lapho kwayiwa emhlahlandleni kuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Khe sibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho ngiyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumk. Sithe sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi, bebonga amaqhonga abakhokheleleyo. Zange sibe neengozi eziningi, sihambile siyile ezizweni ezinye ezifana naboSwaziland, siyile kwaNatali, siyile endaweni zazange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika. Kuqakatheke kakhulu kakhulu.
Hayi, sibonge kakhulu Jabalala kusaso. Ye loke ngumnumzana Jabalala okhokhela ibutho lowakhethwa ngumntwana wakokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase-Efesu 6, chapter 6, verse 4. Ithi, lani bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba ungabe kungumuntu onjani. Abanye safunda sifundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthi umuntu uthi ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othwa ngubaba wayevele ekhangelela ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba inkokheli emzini wakhe, wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazaba khona kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, uyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngakhe, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo. Sesebenze kiyo-ke kwase kubuya-ke u-Eve. U-Adam wasekholisa wathi hhayi, leli lithambo lamathambo ami, ubhambo lamabhambo lami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo engadini, elungisa, ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulaya lokuqondisa abantwana. Sasibone kathesi emajele kugcwele amafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitsho ukuthi ubaba ahlukuluze abantwana, ababambe ngokubahlukuluza, kodwa sitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokubamazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyazidingela abantu emakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa, kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu oba ngubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathi esondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sansuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena, awumelanga lumsebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo ngumsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalaleleyo, basize ubanike umusa wokuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele, moya kababa, ngegama likaJesu. Njalo nithandazela abo abakhula bengalabo baba, ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze, lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo. Ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lisize, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye, Nkayi Center, Kwelutshena, Nyaje, ezitolo zemateni Khomayanga lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi. Umcimbi lo ubizwa ngokuthi Inkayi Festival, njalo lapha sizwa umculo werumba othi Ikhothe Ikhothayo okaBhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Ufuzani ungumsekeli kamgcinisidalo weNkayi Festival, njalo sichazisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo.
Ngibukuthi uFuzani ekhaya ngivela eMakhasane eNkandla. Sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawa mhla ka 24, sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25. Umcimbi wethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7, so sizoqala egonye ezitolo. Wavele wasibhukha lo muntu sinyakeni ojolileyo, siye sakwenza lokho. Sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana beNkayi Press. So sizoqala egonye mhla ka 25, 26 siyabe siseNkayi Center. Sisuke lapho siye eGwelutshena, sisuke eGwelutshena siye eNyange, sisuke eNyange siye eMateni, from Mateni siye eKhomayanga, from Khomayanga siye eVala sesisemthenele. Njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand. So basabela baba balutshwana abaculi eNkayi baningi bayafika maybe ngoma-53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje. So sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezinancane ba-approach-a futhi nabadala nesikolo ukuthi mangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo, kuvulelekile konke lokho. Njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezidilileyo. Siyabona namadrugs angene kakhulu ayabusa. Khuluma kunje, abanye sebenza amagama amabi, abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa. Sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkondeni yabo.
Ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali. Ngiyani imali leyi? Njalo line libuqoqayo lincediswa mbani? Lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale?
All right, umbuzo omuhle lo dadwethu. Imali leyi esiqoqayo laba basijoyinayo ikhava isound sam 15 ezidlala laphana, engakwazi ukuthi ibangele abantu umsindo mhlawumbe bangafika 300 to 500 proper sound mhlawumbe mangayibeka ngaleyo nsindo. Isawunje ithe ukuthi la transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale, umuntu ma ngabe econtribute leyo mali uhavard ukudla kwensimbi yonke leyo mfrend, i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho. Sihamba nesigangoma usuke ungikho wedwa, mhlawumbe kulamagida engoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakhavahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oncesisana labo ukupromotha umculo wabo.
Yebo-ke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini, njalo lina liyalidinga yini usizo lokuthi liphathiswe kuqoqane lomcimbi ungaphambi?
Njengoba singabantu esifika khashana napha, mostly abaningi base-South Africa bakhona bakobulawayo, kodwa ukuthi uziye kuwenkayi kuyacela esikhwameni, so abangenayo I'm
abantwana ngamadola then abadala ngamadola.
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi abantu. Nje bebaningi abazalikhasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngikhasa ozabila ngizonika ukuthi ngele ukuthi naye kwelapha isayithi ishiya also giving back ngathi phika laphana kuba khona kwethu nabantu ababalile ukuze naye akwazi ukusomula business wise. Originally, nayo izoba khona iyachasa nayo sakile isanda ngaphana transport kanye nembijana mbijana funerals ekhomayana abaculi ababekhona kunabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo embiyabelungu. Ngibiza ngumaphotho bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlayo yahlekisa nakhona mpela kuze sifike up to 22 banxusa abantu bakithi ukuthi mpela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzenjani sicela basupport kathi nala eduze phambi kokuthi baye khathasa ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besikhangele khona sizosebenzisana nabo.
Lowo ngubheki Fuzane umculi wenkayi esixoxelaye ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. ongabizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi osithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa